Kwenzemabhandleni lamhlanje sikombimba ePlumtree lapho esihlola khona umumo emasimini. Nanku abanye bathi bazabulawa indlala lonyaka ngoba izulu lingananga kuhle. Sixoxa lesakhamuzi esingumculi olodumo uMogi Ncube. Siyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ntungamizi, hayi lami ngiyabonga ukwamukela, ngivikelela wonke amahlaba ezulu.
Kunjani emasimini Ncube?
Yeyi lo nyaka kusilahlisile Ntunga, kusilahlisile besithi silimile sibili. Hayi sazama ngobuningi balima sibili basuka bafaka umumbu becabanga umnyaka lodlulileyo. Hayi kade abantu saphambana nelanga liphuma. Hayi kwasilahlisa sibili uFebruwari usilahlise kakhulu kutshile sibili okunye okumangalisayo. Abangathi bangconywana ngabatshaya uGachopo ngabo October labo okungatsho lutho ngoba uGachopo nje into nje zokuzama zama kufuna abantu asebeqinile manje omama emakhaya. Hayi imikhuhlane yakhona njengoba inje lamatini njengoba bengasabuye vele eGoli ngenxa zamakorona abe kubathwalisa nzima bebetshanje indimanyana. Kodwa ke hayi hayi lisilahlisile sibili khona nje izulu line nje i-3 days yona leyi liqalise ukuna nje ngolwesibili ngolwesithathu lathululeka sibili okunye kumangalisayo.
Inkomo zona zinjani?
Hayi enkomeni hayi bekungconyelwe bese sitshala uvalo. Kodwa ke hayi kungathi kuyathembisa ngoba njengoba linile hayi kuvukile lamanzi hayi asekhona agcwele amachiwe aqale phansi. Bezizele sithi bese sitshala uvalo. Kodwa hayi enkomeni ngibona ngathi sizadobha singazi njalo ngoba khonapha emabeleni nalamabili amathathu lokhu esiphethe sitshala uvalo ngoba kuzinyoni kuke kwadlula sesiye sababona abakhulu ondlovu kumbe iba bangapho ngokuphephuluza khonoku kuyabakusele bakithi asikwazi ngoba sizaba sikhala kuhulumende labona abekhempfaya ukuthi besikhangelele. Otherwise hayi bazadobha abadobhayo but hayi silimele indawo eziningi mpela akulanto enhle ukuthi ngithole ngikuthembisa. Hayi akulanto enhle silimele lami ngiya ngizame hayi hayi lo nyaka ngiphambanele langa liphuma kodwa kokudla amalanga amabili ngizakuthola.
Yebo likhala ngokuthi kutshile kodwa akukho yini okunye okulutshwana elikudlayo njengoba kwisikhathi sehlobo nje.
Kuthi ukuthi ondumba lawa ondumba sibili labo makhomane hayi sike sahawuhabula hayi ondumba sike sabahlula sibili amabhaji hayi bangathi singazi abanye kodwa mina ngigcine kakhulu kubondumba hayi amazambane mahle kakhulu hayi amazambane hayi angconywana sibili ngoba amanye sengiwakhiphile sengifake esiphaleni hayi labo umumbu hayi besidobhadobha lo nyaka hayi into okuthiwa yikhabe lona yinto enzima hayi khabe hayi 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 sililanga sibili akula muntu ongamze khuluma ngalo ikhaya haweli into nje amakhomane labo mumbu abanye abalima umumbu hayi abanye ngitsho nje abazima zinyawo ukuthi labalima umumbu muva hayi izililo zodwa hayi kula nto e-right intungamile akula sibili.
Njengoba usithi umumo mubi kakhulu Ncube okungangokuthi lo nyaka lithi lizafuna ukuncediswa ngokudla.
Hawu lokho mpela kusobala lokho kufanele mpela uhulumende ezame inhlanganiso zenezi ezincedayo ngoba akula sibili lapha esiyakhona ngoba abantu kade bezamile ngoba kanti sasicabanga ukuthi inhlanganiso lezi ziyenza sibe ngamavila la mavila kade evukile lo nyaka ngoba inhlanyelo yayitholakele. Kodwa ke esigabeni sethu e-ward 10 ngapha kombimba into yasibulalayo sasuka shota yona i-top dressing iyo sasuka sayishota ngabe maybe sasiyithole earlier amsha sasizazama sisuke sishote sibili ngenxa yokuthi asilamlimisi oqondane nathi i-problem esingathi silayo hayi kodwa ke hayi inhlanganiso mphela zifanele zincengwe zibuye zisinceda ncede hayi ngoba kulanto e-right hayi indlala mpela isahlasele.
Hayi ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Ncube siyabonga.
Hayi nami ngibonge kakhulu Sibili ukuthi ngike lami ngikhulume ngendlala. Hayi kuyabongeka Sibili, hayi ngizingelele bonke khona ngapho.
Umnumzana Mobi Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ungumculi.